Abafuyi abakhulume le-Studio 7 bathi kulomkhuhlane abangawuqondi kuhle oqhamuke esabelweni lesinyakenye osuvukile njalo kulezinsuku wona othi ungahlasela inkomo ibonakale ngokugxoza indenda ngaphambi kokufa ingazange igule ngendlela esobala. Bathi ngaphandle kwendlala ka-2024 ebulele inkulungwane lenkulungwane zezifuyo, izibaya eziningi zivaliwe enkabazwe ngenxa yomkhuhlane lo wona ongazange waziwe ukuthi ubangelwa yini kahle kahle kanye lokuthi welatshwa njani. UMnumzana Kleva Ncube ngomunye wezakhamizi zelwagwe lo-mission.
Indawo ezinjengabogondonga kusiyale phezulu komakepesi kusiyala ngapha emambanjeni sibekhala ngomkhuhlane wonalwane okwaba khona kulwane unyaka, but lapha emishini into engani sikhona kakhulu ngumkhono yiwo ngani lokhu utshaye usuqala ukutshaya inkomo, ngoba ngikhuluma kunje somna lezi ngu-5 engizihlazile sezitshayile.
Esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Mike Bebe uthi bakhathazeke kakhulu.
Umkhuhlane lo ukwaba khona, umkhuhlane lo uthe ugcwele lapha inkomo zaphela, ukuthi manje ukuthi umuthi utholakala zange utholakale mayela kathi isungathi futhi usuqalisile umkhuhlane wakho.
Ngaphandle komkhuhlane lo, izakhamizi zelwagwelo zithi zibhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo ngamasela ahlasela ngitsho lasemini ilanga libalele. UMnumzana Bahlangene Nyathi uthi ezinye zithathwa emadlelweni kanti njalo amanye amasela angena ezibayeni abulale inkomo aqukule inyama yonke achiyele abanikazi umswane kuphela.
Yithi lapha ukusela kwenkomo kukhona kunengi, kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi singathi kwenziwe njani, ngoba ukuthi ngobani babonakala njani babanjwa njani, kodwa uzezwa kusasa inkomo ibanjiwe ihlinziwe ngaphi, kusasa inkomo ibanjiwe ihlinziwe ngaphi, asikaze sithole ukuthi mbani obanjiweyo, watholakala mathupha abantu babakwazi mbani.
UMnumzana Thabani Ncube ngomunye njalo owantshontshelwa inkomo nyakenye.
Inkomo zikhanya ngani ziyathathwa abantu abanye bayabazi kutsho ukuthi, ngoba abantu bakhona bayabuya fike bethathe kuhlalahlala ubonise ukuthezwi bengabuya bafika berobe. Mina nginjekanganjelwe inkomo ezingu-5. Ngalezo ndlala incwadi engayitha kutholayo ukuthi ngihambe ngidinga emaplotini emaplazini, wathi wathi ngidinga inkomo zami azibonakalanga, azange zitholakale.
Umphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka yena utshele iStudio 7 ukuthi lanxa engakalutholisisi kuhle udaba lomkhuhlane ohlaselelo wagwelo, abalimi kumele bahlabise njalo badibhise inkomo zabo sikhathi sonke ukuze zivikeleke emikhuhlaneni eminingi edalwa yimikhaza lezulu. Imikhuhlane le igoqela owe-January disease, owe-red water, owe-hard water kanye lowe-anthrax. Amapholisa elwagwelo avumile ukuthi ngempela ukwebekwa kwenkomo kubhahile kulumango, kodwa athe angeke akhulume okuningi lalo msakazo engaphiwanga imvumo ngabaphezulu. Ngiyimele iStudio 7 elwagwelo enkabazwe, ngingu-Oscar Nkala.